balahlekile labo sebephambukile ke endleleni yokuhanjwa ngayo indlela yomthetho indlela yesisekelo sombuso singathi constitution ngesikhiwa eyiyo mele ke iguide ukuthi umuntu umele abo sesikhathi esinganani siyakwazi ukuthi umnumzana omlankagwa uvele ubusa nje ngokuqilibezela kazanga anqobe okumgceke ekhethweni olwadlulwayo ukuthi ebesengezelela kuqili lobo ngokuzingezelela iminyaka edlula le yamele ayibuse aso sikuvume thina
lizayenzani ngakho ngoba kubalakho ukuthi bathi hayi bona bale majority edale parliamente bakwenza isibili kuphumelele liza kuvimba njani
sesiqalisile ukufaka inhlelo zokuvimba ke ukuzingezelela iminyaka kukamnumzana umlankagwa mbona uboni loo ntanga beqalisa ukungena ke befola ezitaradeni kobulawayo kusizangezelela ke uzabona amalanga alandelayo abantu bazaqalisa ukukhuluma lokutshengisela ke silungiselela ukuphikisa indaba yokuthi ubaba umlankagwa azingezele umbuso okungekho emthethweni njalo angisho uyakwazi ukuthi ngomthetho enxa engaphumelela khona ngale phalamenti lapho abadla khona ke izankemfu zabo ungasela mthetho bengabuya ngapha kuzulu through i-referendum sizabatshengisa ke iposition yamazimbabwe
kukhanya ngazani bafuna ukuthi kube lokuminye umthetho ozamisa ukuthi ungabe le referendum kambe bangakwenza konokho ngokubona kwakho
akufuzanga bakwenze lokho kodwa thina soze simelele umthetho njengokukhuluma esikwenzileyo ukuthi sesiqalisile ke inhlelo zokutshengisela ulizwe lonke jikelele lokukhankasa okuqinileyo ukuthi kubonakale ukuthi into efuna ukwenziwa ngoba umlankagwa asiyifuni njalo ayivunyelwa lapha ezimbabwe
ye nxa sisikhangela sijula siyaphambili siyabona ukuthi kungani kulabanye abaku-CCC kucele elikhokhelwa ngumnumzana uRashmi Ncube abathi bangani bayakusekela lokhu kodwa kulabanye njalo futhi kucelelelo bathi lapho ungazani ke abahambelani lakho lina liyakuphikisa siyakwazi kodwa nxa kungani kuyaxokozela kumabandla aphikisayo kusizokuhlupheka khonokho
akula kuxokozela okukhona kuzulu wasezimbabwe laba bangale bakhona ngale ngikhulumile ngezankefu abazidlayo asitane lazo lezo nasikhuluma ngozulu ujikelele wasezimbabwe njalo othi yena kafuni okwenziwa ngumlankagwa kubele atshengisele ngosuku ephalamenti ajoyineke uzulu ukhankasele ukuthi simise umlankagwa engazingezeleli iminyaka okungekho emthethweni.